Ipembla Moria zilifake unyawo olulodwa kusigaba esilandelayo somncintiswano we-African Nations Championship kumbe iChan ngamafitshane ngemva kokubhaxabula ele Mauritius nge-4-0 emdlalweni oqhutshelwe khona le kwele Mauritius. Lo mdlalo bekumele udlalwe ngensonto kodwa wasedluliselwa phambili ngoba inkundla obekumele kudlalelwe kuyo ibisifana nje lexhaphozi ngemva kokuna kwezulu. Umdlalo wehlandla lesibili lalomdlalo ngowesigaba sesibili esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wokudinga intshanje zezwekazi lase-Afrika yozaqhutshelwa elizweni lase-Cameroon ngomnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba khona ngempela viki elandelayo enkundleni e-Papa Fields koBulawayo. Imibiko ephuma khona lekwele Mauritius sithi ilizwe leli lidlalise iqembu labo elamajaha leminyaka engaphansi kweminyaka engama-20, okuyinto umdlali webhola osakhulayo uDonald Mhlophe athi aluba leZimbabwe layo ngabe iyayenza.
IZimbabwe kule tournament ngaye badlalisa ama-23 ukuze ibone ama-player amatsha njengamanye amazwe ya-South Africa yiko vele abayenzayo vele.
Umncintiswano we-Chan ungenwa ngabadlali abadlala besekhaya njalo imidlalo yangomnyaka ozayo iyabe ingeyesithupha selokhu lomncintiswano wasungulwayo. Iqembu leZimbabwe lehluleke ukuyadlala komncintiswano odluleyo oqhutshelwe kule Morocco kodwa phambilini kwalokho belifinyelele ukuyadlala kuyo yonke imncintiswano eyake yabakhona. Nxa lingaphumelela ngemva komdlalo wehlandla lesibili iqembu leZimbabwe lizadlala leli zanqoba phakathi kwele South Africa leli leSotho kusigaba esilandelayo. Kusenjalo uhlelo lokuba amaqembu amela amazwe azadlala njani ekusungulweni komkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba yona ezaqhutshelwa kwele Qatar ngomnyaka ka-2022 seluphumile. Njalo iqembu laseZimbabwe lizadlala leqembu leSomalia ngenyanga kaMpandula. Kolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu iqembu le-FC Platinum liyale lokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Casablanca Premier Soccer League loba nje limotshwe nge-1-0 le-Black Rhinos ngomgqibelo. Iqembu le-FC Platinum okuyilo liphethe isicoco seligi litshiya iqembu le-Chicken Inn lona lihlezi endaweni yesibili ngemiklomelo emibili okuyisimo esingaguquka nxa iqembu le-Chicken Inn lingadlala umdlalo walo obekumele liwudlalele le-Rentals kodwa wasedluliselwa phambili njengoba iqembu le-Chicken Inn lilabadlali abathathu abahambe leqembu lesizwe kwele Mauritius. Emsileni wengalane lakho akusatshintshanga lutho njengoba iqembu elijeke amanye wonke engalaneni yemiklomelo elebulawo ye-Chiefs lalo lingasadlalanga kungoba iqembu lihayelendazo bekumele lidibane lalo lilabadlali abane abayingxenye yeqembu lesizwe ebeliyidlala kwele Mauritius. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.